Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi kaZulu lapho lingalikhona olamukela emhlokazweni weStudio 7 omgqibelo mhlaka 20 Ntulikazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU ithi isivumelane ukutshengisela kodwa ayikaphumi lelanga lokwenza lokho.
Uhulumende uqamba amanga ukuthi umnotho uba ngcono, akula nto nje ekhulunywa nguhulumende eliqiniso.
Ilizwe lonke lamhlanje lizithole limi ngamadolo kulandela ukucitsha kwamagagasi obulembu be-Econet. Kuhlelo liphuma lendaba, litshona lendaba lamhlanje sixoxa ngokwenzakala edolobheni lakoBulawayo kulandela ukuxotshwa kukasibalukhulu umnumzana Christopher Dube.
Sesizivukilele impeta thina sisodwa ngenxa yabafana abancane abanga-understandiyo imbali yakoBulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU ithi sivumelane ukutshengisela kodwa ayikaphumi lelanga lokuthatha lelinyathelo. Lokhu kuphuma emhlanganweni oyenziwe lamhlanje edolobheni leHarare lapho linhlanganiso evumelane khona ukuthi uhulumende kaselaqiniso lakwenzayo. Kuvike edluleyo, inkokheli yalinhlanganiso ithunyelwe incwadi zokubethusela ukuthi bengatshengiseli kunye lenhlamvu zombhobho. Sixoxelo nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe okunengi okuphume emhlanganweni lo.
Bathole ke ama-report ngomumo wezinto ukuthi uminjani ngemva kokuhlangana kwethu kumaviki athize adlulileyo. Okuphume sobala yikuthi uhulumende uqamba amanga ukuthi intengo yezinto yehlile. Uhulumende uqamba amanga ukuthi izinto ziba ngcono. Uhulumende uqamba amanga ukuthi umnotho uba ngcono. Akula nto nje ekhulunywa nguhulumende eliqiniso. Izisebenzi zikahulumende ziqanjelwa amanga ngendaba zemali. Imali ke eholwayo kayisayenelisi ke ukuthatha izisebenzi inyanga yonke. Njalo ubuyanga ke ezindaweni eziningi ezithiyeneyo uyaphambili. Kuzabangela ukuthi abantwana abaningi bangayi esikolo, njalo kuzabangela ukuthi nakho ezibhedlela abantu beswele imali yokuzibhadalela. Sokufanele manje njengenhlanganiso ukuthi iqhubekele phambili ngombono wethu wokutshengisela. So isinqumo esibekiweyo namhlanje ukuthi silungisele nini ke okokugcina, sitshengisele kuhulumende ukuthi konke kade ukuthembisile awuzange ugcwalisise. Lokhu esakucelayo si-TNF mayelana endaba ye-SI 142 of 1919 asikatholi impendulo kikho. Unguhulumende ke ongathembekile, esingakwenza ukuthi siqhubekele phambili ngenhlelo zethu.
Manje ukutshengisela lokhu kukhangelelwe ukuthi kungaqala nini?
Isinqumo nje ikuthi sinikiwe ke amandla njengehofisi ukuthi silungiselele ke ukutshengisela lokho. Angiza ke sitsho amalanga nje emoyeni okwalesi sikhathi for strategic reasons. Sizamemezela ngesikhathi esilutshwana esilandelayo, sisabambanisa okuthize sakukhangeli esekukhangeleyo ukuthi kwenzakale uZulu uzakwaziswa ukuze alungiselele phela sifuna uZulu aphathise kulo lokhu esizazama ukukwenza
manje ngemva kokutshengisela nxa kuyikuthi alifezanga injongo yenu uhulumende wala elokhu esemba phansi lizathatha nyathelo bani
thina konke singathi amanyathelo wonke esiwathathayo ngamanyathelo asemthethweni njalo indlela yokukhuluma idinwa ke thina ngokukhuluma nxa kuyikuthi siyakhuluma lo hulumende ku-tripartite negotiating forum engasizwa sizakhuluma laye phela esesibona sisala imsebenzi
Hello ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ilizwe lonke lamhlanje lizithole limi ngamadolo kulandela ukucitshwa kwamagagasi obulembu be-Econet. Ezitolo bekulabantu abalutshwana ngoba iningi selisebenzisa umakhalekhukhwini ukuthenga lokuthengisa. Inkampani ye-Econet yethule umbiko ebulenjini be-internet ixolisa ngokwenzakeleyo kodwa yathi iphakathi kokulungisisa okwenzakeleyo kodwa ayichazanga imbangela yokungasebenzi kwamagagasi ayo. Ekuqaleni komnyaka, uhulumende wacitsha amagagasi obulembu be-internet kodwa umkhokheli wenhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, uchasisele iStudio 7 ngobunzima abaningi abazithole bekubo kulandela ukucitshwa kwamagagasi e-internet.
Iqale njalo nje futhi khona nakhona i-network ngani slow ama message a delivery afike ebantwini kuthi ngaf 10 wonke umuntu i-connect was completely offline so it has been like that for the almost 5 to 5.5 hours khona kungela internet so khona ngakathi so abantu were supposed or were intending to do their transactions namhla ngikho cash they were cut off the strandage and the right thing is that they kind of lost if not billions of dollars that were lost today because people could not trust they want to look at what transacted so yeah kubi kakhulu abantu baluza imali eziningi
kodwa sikhuluma nje kathese kunjani
kathese isiphendulile internet kodwa ngani sesesilombi jana ngicabanga ukuthi ngoba abantu bazama ukuthi bathi catch up with ilanga azekanga but isikhona isisenza sibi asikatholi mina angaboni umbiko vela econet ukuthi icho ukuthi lokhambe njani kahle kahle kumbe yikho ukuthi njengoba ithela sjiki abasekafikile ukuthi balokhuze bagcina ama-station abe oni nge-fuel bethi iyadura kumbe yikho kumbe kulokunye abakwenza angazi khona lapho
nxa khonapho sivaliwe i-internet kodwa okunye okufana lokufonelana bekusebenza yini
hayi bekungasebenzi kulesi khathi lapho sibile bekule completely shut down I would say it cut off kwesinye isikhathi kuthi ngizama ukufona bekuzama ukuthi ingene but singabo 1-2 amafoni besesala completely sibile ukuthi sokungasasondeleki muntu
abantu bathini bayacabangela na ukuthi kungakwenziwe nguhulumende njengalaphana isikhathi lesana kuze kwenzakale
njengoba ngithile phambilini ukuthi khona nakucace kuhle ukuthi i-connect ekwenzileyo itshengise kumbe nguhulumende akwacaci kahle sibili kuhamba njani ngoba naye uhulumende kunje nje kakhiphe umbiko ukuthi atshele uZulu ukuthi kuhambe njani ngicabanga ukuthi uhulumende layo enje ngabe ethintekile ngoba abantu abaningi kumele bethenge nge-ecocation namhlanga imali kayingenanga so ngicabanga ukuthi kumele basitshele uhulumende ukuthi kuhambe njani kumele ikhonsistensi kuhambe njani bese ikwazi khona kade kahle kuhamba njani kodwa abe nedwani kade bekhona mina nginedwani besikhona ebulenjini azange ngiphume esibilile ngiloke ngikhona kodwa abantu abasebenzisa ikhonsistensi bengekho
Hello ke ngumnumzana Michael Mdladla Ndiweni umkhokheli wenhlanganiso yobulawa Vendors and Traders Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kwabulawayo
Okay. belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalilani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli Donald Trump wele Melika uthi udaba lwezijeziso zenotho ezafakelwa leZimbabwe luyacutshungulwa nguhulumende wakhe. UTrump utsho lokhu lamhlanje ngemva kokubuzwa intatheli zindaba ethe yona umongameli Emmerson Mnangagwa weZimbabwe wathi wehluleka ukusebenzelana lele Melika ngenxa yezijeziso zenotho. Kunjalo nje izivalane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika ezisekela ibandla leMDC lamhlanje zibuthene esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe zitshengisela ngomumo okhona elizweni. Sikhuluma nje lezi zalane ziyahlabela izingoma zithwele amabhakane achothoza uhulumende kaMnangagwa. Ecingweni silo Nkosazana Tamburai Gwegwerere owe East Coast MDC, hayi ngiyaxolisa, ngumnumzana use East Coast MDC chairperson. Siyakwamukela kuhle.
Yes, siyabonga ba.
Yeah, mnumzana, ungasitshela ukuthi kunjani khona lapho esigodlweni someli weZimbabwe?
Hayi, kunjalo nje njengoba uthi ngisho ikhuluma siyatshengisela. Sibuthene lapha abemelika yonke. Abantu abasuka ezindaweni ezehlukeneyo, labasuka eNew York, labasuka eCarolina, labasuka eNorth Dakota, sibuthene nje silapha esigodlweni se-embassy yeZimbabwe. Senesikhona siyahlabela.
Libaningi okunganani?
Baningi. Sibilapha, hayi, mangingabala, hayi, labantu abaningi sibila.
Okay. Manje liyahlabela nje kuphela litshengisela kukhona yini okulotshwe phansi eliza kusa kuzimeli kubameli beZimbabwe khona?
Yeah. Into ezilotshiweyo siqale kudala ukuzilova, siqale kuqala ukubotshwa uJob kuqala, eqala ukubotshwa lapha. Kahle saqala ukubhala, salova, sabacela abantu abaningi ngalokho ukuthi khona hayi sinasivumelani lakho lokhu, akulunganga lokhu, qale kudala ukuloba. Lapho namhlanje sinazo, khona. Kodwa njengoba akulabanzia namhlanje kungomgqibelo nje. Sabanikeza kudala lezi ncwadi. NgoLwesihlanu ngalokangisizila.
Manje libona ungani kuzaphathisani njengoba kungasokwakuqala lokhu?
Hhayi, into ekhona yikuthi kule nto okumele uyenze uhlale uyikhuluma, ukhumbuza abantu ukhuluma ngayo, ngoba ungayekela abantu labo bayekela ukuzwa. Kade saqala ukukhuluma, silokhu siyikhuluma le nto, asoze sike ukukhuluma ngoba nxa singathula sakhanya ngani, hayi into sezilunga. Yikho-ke siyabe silokhu sikhuluma njengoba sisenza nje khonoko.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzana. Lo-ke bekungumnumzana kaMrai Gwegwerere umhlanganisi oMDC engumgcinisihlalo wesigaba se-East Coast. Besixoxa laye lamhlanje khonapha phandle kwesigodlo someli weZimbabwe eMelika eWashington DC. Bayatshengisela.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fowembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Iningi labaphila ngamaphilisi awezifo ezithiyeneyo abasemaphandleni awegwanda eMatabeleland South lithi seleqisa ukuwanatha ngoba sebiza intengo ephezulu kakhulu emavinkilini athengisa imithi yamakhemisi. Ezibhedlela zikahulumende akulalona iphilisi lokwelapha ikhanda ukwenza abantu babanjwe ngamandla ukuthi bayathenga emakhemisi. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Intengo yemithi lamaphilisi kongo kwethusayo kulandela inathelo likahulumende lokuvimba ukusetshenziswa kwemali akumanye amazwe eZimbabwe. iningi labaphila ngokunatha amaphilisi e-BP kumbe umkhuhlane wethukela bakhala ngokuthi impilo yabo isengozini ngoba bengasawanathi ngemfanelo ngenxa yentengo ephezulu. Unkosikazi Nelly Moyo odabuka emathetheni ngomunye wabathi impilo yabo isisengozini ngoba senatha amaphilisi eseqisa ngenxa yentengo.
Nginatha amaphilisi e-BP lawo ethukela konke kuthiwa i-$128 ngaze ngenza okukuhafula. Sesize sinatha amaphilisi okungekho emthethweni ngenxa yokudura kwawo. So ngithenga amaphilisi awe-$50 angekho le hafini yokuthi inyanga iphele. Uhulumende sicela angenele, asidinge amaphilisi ezibhedlela, asifakele amaphilisi ezibhedlela. Ekhemesti hhayi kuzima kakhulu.
Umama uthi babhekane njalo lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kuyona leviki. Osekuthiwe uMangoyela leziko,
izinto ziqonge kakhulu ezitolo. Hawu, bakithi uhulumende kake sizame silungisela, sisadle emakhaya ngenxa yokudura kwezinto. Kathe sezikhwele kakhulu, kati bakithi kutheni ukuthi kwehlisa intengo yezinto. Ifulawa i-2 kg si-$28, manje kuyathiwa ni-cooking oil $27.
Umnumzana Edgar Ncube isakhamuzi esimbuka uthi inyathelo kahulumende lokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe selidala ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo nasemakhemesi.
Bekuseselula noma bekungalula kangako ngalesiyana sikhathi kusavunyelwa ukuthi sisebenzise imali yakwamanye amazwe ngoba uvukwani abantu kade bekwanisa ukuthi bayithole ingxenye yabala abantwana bangaphandle babathumele babakwanisa ukuthi bathenge ngayo lula. Kodwa kwakathesi izinto nxa ziqhubeka zikhwela zisoma zinjalo, iholo labantu kalikhweli limi ndawonye, kodwa izinto ziyaqansa ziyaphezulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo ubika ukuba uhulumente uzimisele ukuthuthukisa ezempilakahle kuleli ngesikhathi enikeza izibhedlela imijina ethiyeneyo yezempilakahle. Kusenza lokolunye udaba, izakhamizi zeGonda South ezathola imfundiso yokuqala inhlelo zokulima lokufuya kwabe Edward Ndlovu Memorial Library seziveze ukujabula okukhulu zisithi lezi nhlelo sezithuthukise impilo zazo. Emhlanganweni oqhutshelwe e-Edward Ndlovu Memorial Library eGwanda kuleviki, unkosikazi Sibongile Dube odabuka kuward 15 esilonga olilunga le-Amukelang God Project njalo abanembuzi ezifika phosa amathuma esiyangalombili uthi ziyabasiza kakhulu.
Thina kuyasincedisa kakhulu ngoba sesikwanisa ukubhadalela abantwana i-school fees, siyayakha lezindlu zamazenge, siyakwanisa ukuthi singathengisa, sishiyane imali leyana sibe sithenga imetrini mbijana mbijana.
Umqondisi we-Edward Ndlovu Memorial Library umnumzana Jackson Ndlovu uthi bananzelele ukuthi iningi labomama emaphandleni beliswela ulwazi lokuqala inhlelo zokuziphilisa.
Sananzelela ulwazi, information, yiyo inkalakatha yendaba esayibona ukuthi kayikho, futhi lathi information ukuthi baphila njani sasingelayo. Kodwa sithe sesivumelane ukuthi vele si-objective yethu ukuba seGwanda kuzokwenzana, sakhangela information. Information le sayibalula, sathi information esemabhukwini, information kumakhasethi, information yokuthi sihlangane ngamehlo ngamehlo, yiyo esilethe ukuze sibe lama-activities adala ukuthi sibe lezingadi okulinywa khona, sibe lendawo okufuywa khona inkukhu, kube le ndawo okufuywa khona imbuzi.
Ndlovu uthi bazaqhubekela phambili besiza izakhamizi emaphandleni ngolwazi olungathuthukisa impilo zabo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Sengezo Chambangu, ilunga lebandla le-MDC. Sixoxa ngodaba lokwenzakala koBulawayo. Umnumzana, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Thixo.
ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lokubulawayo lolu ludaba lobandlululo yini tribalism kumbe kukhona okunye okubangela ukuthi kube lengxabanqoza le
lolu ludaba olwemvukela ludaba oluvula izinto ezenziwa kudala zisenziwa izanu singakhangela emabhukwini akudala kwakuthiwa kulalokho okuthiwa i-grand plan and sesikubona ukuthi kwesinye isikhathi umntu anenyoka inyoka laba abafana asebekwenza kobulawayo sebevusa amanxeba ethu ekade sisithi asisebenza sindawonye isiyi-tribalism ngoba silomeya onguye in terms of i-urban act and onguye in terms of ama-regulations wonke osuspenda umeya osuspenda u-town clerk but sesizokuba lo muntu ongu-deputy mayor ongekho qualified ukuthi asuspende umeya u-town clerk uwakhethe ngathi amandla okwenza into enjengayo naleyo so sesibona lokho kuyinto esasikulisa sithi thina siku-opposition sikulisa kukuzanu p f kodwa nanku sokufuna ukuvuka futhi ku-opposition ngoba nxa usukhipha u-town clerk sokusivulela amanxeba ukuthi nezanu kathesi isingangena kobulawayo izanu ngoba into labayenzileyo ilihlazo kumphakathi ilihlazo kobulawayo izanu isingangena isakende ama-councillors wona lawa izanu isingangena isakusende i-council yonke iprotecthe u-town clerk ngoba u-town clerk yisikhathwa sikahulumende yisikhathwa sika-council kule ndlela yokuxotshwa ngayo basebefaka ke i-commission so sesizivukilele impeta thina sisodwa ngenxa yabafana abancane abanga-understandiyo imbali yakobulawayo ngoba ungaze ubakhangele bona babafana abangama-councillors yes ngaba i-MDC yes nangu-MDC but ngabafana abancane abayazi imbali yakobulawayo so sokusichaphaza and kuzasiphambanisa ukuthi sibuthe ubulawayo endawonye njengalokho ekade sikwenza iminyaka yonke nxa upresident uThamisa engazange akulungisa lokhu ngoba yiyo i-tribalism esingayifuniyo esayibalekela kuzanu obaba bethu abayibalekela kuzanu uJoshua Nkomo sebakhethe wabasiya kuzanu bayibalekela yona leyo tribalism nansi sifuna ukuvuka futhi ku-MDC sithi hayi not at this time not inibulawayo not emathebeleleni not kumphakathi
singabona na kusiba lokubambana kwabantu bakobulawayo ikakhulu nxa sokusiza indaba zokuthi bavotele bani
abantu bakobulawayo bayakwazi ukuthi baduzeka kudala abantu bakobulawayo bayakwazi ukuthi abazange bathole i-development since 1980 abantu bakobulawayo bayakwazi ukuthi into abalayo elilifa layo yiyo i-tower block ungabathathela i-tower block usubathethele i-identity yabo kuyibo babo so abantu bakobulawayo bayabambana akukhathalekile ukuthi uvela ngaphi ungumhlobo bani ulitonga ulinambiya ulishona yikho lalamhlanje abantu bakobulawayo bebavotele bonaba abantwana abangazalwa kobulawayo abangeminye imihlobo bevela kwezinye izindawo ubulawayo kakhethi kodwa lokho sokwenziwe yilaba abafana yilaba ngabafana abancane kupolitics ngabafana abancane in terms of i-political rank nxa usukhangela sisiya kuma-structures ngoba nxa ungu-councillor akutho ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uba ngu-councillor engalasunda esikhulu kuphathi abanye bakhona bakho ku-district abanye bakhona bakho ku-province so bangama-councillors bakuma-branches so engikutsho ngokuthi iparty inethuba lokuthi into le iyilungise masinyane ingokonakali ngoba seselohambo ukuthi siyefika ku-election u-2023
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga kakhulu mnumzane
mbongile babasesikhathi
lo-ke bekungumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le-MDC ebesixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga namuhla sixoxa lonkosazana Sethulo Ndebele umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC esigabeni seMathabeleland North usichasisela okwenziwa lugatsha lwakhe ukuphathisa abesifazana labantwana.
Esikhathini esiningi uzathola ukuthi uhlupho lokuthi sithole ama-birth certificate luba nzima, and okwenza lube nzima yikuthi lubangelwa yikuthi abafowethu labantwabethu labazukulu abaningi ngabantu ababe besebenzela ikakhulu eGoli besebeletha abantwana ngapha ekhaya, futhi abantu abanjengabogogo ukuthi basukumeke bakulungisele ukuthi bethole zona ezizinto ezinjengama-birth record kuba nzima kakhulu ukuthi bakwenelise bona labo ogogo ababe sebethiyelwe abantwana. So uzathola ukuthi umntwana uyakhula siri labanye beze befika grade 7, abanye beze befika ebangeni lokuya esecondary bengalama-birth certificate. Siqalisile kwezinye indawo inhlelo zokuthi sizame ukuthi siphathisane labo, sicele ukuthi osebhuku bebabhalele izincwadi kube labafakazi ukwenzela ukuthi bona abantwana benelise ukuthi bethole ama-birth certificate abo.
Liyenelise ukuthi lithole yini lezi ncwadi?
Masokuthe kwaba lobufakazi sazama ukuthi sihlanganisane labo sebhuku, kwaba lobufakazi obugcweleyo bomama babantwana, esikhathini esiningi siyasithola ukuthi kuyasincedisa kakhulu sincediseke. Njalo kunceda kakhulu, kuba lula ikakhulu nxa kulalaba ama-mobile registrations, kulabana kasitholi kakhulu ubunzima. Kodwa nxa sisuka sisiye emahofisini ngoba kugcina kusiba lezinye izinto ezinjengezimali eziyabe zi-involve ukuthi bancedisane. Njengabomama thina siyenelisa ukuthi sihlanganise sibe sesisiba lelanga lokuthi singaqoqana esigabeni esithize, sibe sesibuthana-ke sesihamba khona ngale siye walungisa lawo ma-birth certificate. Kodwa so far uhlelo lolu asikabi lama-challenges amakhulu lapho esesihambe khona ngoba labo sebhuku bayaphathisana lathi kuhle.
Lincedisa abebandla le-MDC kuphela kumbe ingqengo bani?
Hayi, siyancedisana awumama besigaba. Nxa sesifika kulelo hlopho kuba lohlelo lokuthi esigabeni esinje sifuna ukuthi sibe lohlelo olunje, asize sakhangela ukuthi ngowaliphi ibandla. Siyasithatha nje abanenhlupho zona lezo zokuthi abantwana bayethola iincwadi zabo zokuzalwa ukuze benelise ukuthi behambele esikoleni.
Ezindlini-ke umnotho welizwe uphethe njani omama khona ngapho?
Umnotho welizwe uvele uyasihlukumeza sonke. Thina sisemhlukulweni kakhulu, emhlukulweni wemakhaya. Sihlukuluzekile kakhulu ngoba uzathola ukuthi ngitho nezibhedlela kakula mithi. Imithi siyayiswela, uthola ukuthi nxa usecholotho sokumele uriseywe echolotho emafamasi. Khathesi emafamasi ukuthi uyefika le mali zakhona uyabuvele lingelazo ngenxa yokuthi iningi lethu sihlezi emakhaya. Le masimini asitholanga lutho ukuthi abantu benelise ukuthi lobo uzathengisa ibhakede lomumbu ukuze uthole imali yokuthi uyethenga amaphilisi. Susithi ungahamba kuphela emakliniki into esihlangana layo yikuthi uyabhalelwa ukuthi hayi, hamba odinga iparacet. Lolu kuluhlupho olukhulu kakhulu ngenxa yokuthi khona nxa isibhedlela singasela mithi sokumele uyedingela kumbe uyedingelwa ngumuntu osedolobheni, kuba nzima kakhulu.
Khona yini uncedo abantu abalutholayo?
Kulezi nsuku kungani kuthule. Uhlelo esesilubona yilona lolu esesilubona khathesi nge-vote buying osolusiza eLupane emaklinikhi eLupane, iLupane East, lapho kuzabe kule by-election khona. Yikho esesibona sokuthiwa kulamaphilisi azalethwa emaklinikhi ezoncedisa abantu ngemva kokutsha kwesibhedlela i-St. Luke. So asingeke sitsho ukuthi kuluncedo esingathi sesilubambile ukuthi sesiloncedo, ngoba lolu siyalubona ukuthi luhlelo lokuzosetshenziswa okucela amavoti ebantwini. So asikaboni lutho. Izinhlanganiso lezi lazo ezizimele zodwa okwakhathesi lazo asiboni kakhulu lapha eziphathisa khona. Njengoba iprovinsi inkulu, lokhu lathi sisabhodabhoda sihamba sikhangela ukuthi kambe omama ngezigaba ngezigaba inhlupho zakhona zingabe zithiya nendlala.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sethule Ndebele, umgcini sihlalo.
Siyabonga sithandekile Mhlanga, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama ngu-Chris Gande.